khonoko siyakukhuthaza kakhulu okwenzakeleyo uhle kuvunyela ukuthi ukudla lolunye uncedo lufike ebantwini. Eqinisweni ukuthi impi into embi kakhulu okwamanje besibona ngathi abantwana abaningi balimele kuze kubhondle lapha ezibhedlela lekwezinye indawo. So khonoko sikuthi into enhle kakhulu sikhangelele ukuthi abantu bethole usizo. Xa bengathola isizo bethole imithi, bethole ukudla, bethole la ngempahla zokugqoka njengoba abaningi sebebhidlikelwe, sebephelelwe zimpilo zabo, sebephelelwe lokhu kade kubaphilisa. Kodwa eqinisweni ukuthi hayi impi asonto esikhuthazayo noma kuyililiphi uhlangothi oluyiqalileyo kodwa yona impi ngebhidlisayo njalo ayilethi ubuhle.
Sibona-ke ukuthi khathesi sokukhululwe abanye ababili abayizizalwane ze-America umuntu lomntanakhe. Kungaba kuyikuyekethisa kwempi leyi kumbe amacelo omabili asecabange ukuthi bayekethise.
Abacela amavili mina mbona ngani into ekhona eqinisweni singathi ngenkani yabo yiliqiniso elikhona. Lokhu ukuthi bayekele abemelika yikuthi bona ngokwabo bayakwazi ukuthi imelika nxa ingabuya ingenele sibili ngamandla kumpila le kungaba kubo. Khonokho thi sikwazi sonke ukuthi nje imelika izabuya ingencedisa i-Israyeli khonokho abengamazi into abayesabayo kakhulu. So ukuyekela lokhu kwabantu laba abemelika yikuzama ukuthi bethi hayi melika asilwi lawe kodwa silwa le-Israyeli. So khonokho sithi into enhle. So osokufunakalayo ukuthi nje khonokho ukuthi imelika iyale ivunyezwa ukuthi hayi usizo lufike ebantwini abayibo ababhidlikelwe ezimpilo zabo abayibo nje abasweleyo ngenxa yempila le esiqalile.
Ubona njani ukuthi vele limpi abanye bebesithi engxenye ingakhokhelela empini iWorld War III?
Hayi ukuthi kungaze kuyefika khonale khatshana amboni. Impi akade siyesabela kakhulu mina ngombono wami yimpi le esenzakala e-Ukraine le-Russia. Yathi ngani iyethukelwa kakhulu ukuthi ingabe ingenelwe ngamanye amazwe kumbe i-Russia xa ingabuya icine ijika lawo esikhathi ngama-nuclear bomb. Ngoba okwamanje amazwe amaningi alenduko zabo eziningi kakhulu okuthi angeke befuna ukungenela kule yimpi. Ngoba okwamanje kathesi le e-Ukraine ibamba amazwe amaningi kakhulu okuthi nje bona ngokwabo bathwele nzima. So amboni kungani kungasifikisa kusibanga sona leso.